njengoba zabu sikupolitiki ukuthi siseze izinto ezimbili. Okwaqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe ngukhulumende obusayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele izwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela izwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhehlo ngoba iyo indlela ekhona yokuthi uma ufuna ukuya state house uhamba nayo. Kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo lube khona lwehlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko. Yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo. Impumela yokhetho yama-results ama-elections ayisazange yaveza izifiso zabantu.
Pho sekusitshoni ke lokhu?
Ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ePhalamende kungento kuyinto engenza ke isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko. Ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano uzano wawudla lo uzibuse wawuguguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha. IParliament khathesi ngendlela enziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izano sibe 2/3 majority asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikusho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyofika namhlanje izano kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo ombuso weconstitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayithinte iconstitution bayibhale kutsha. Number one. Number two, kube lemithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayisaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgari esihlalweni besebenza namasosha. Ngalokho ke kubona nxa kungathiwa abantu bayaprotesta kumbe bayademonstrate bayadikisha bazabalaza into ethize kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti. Amakhoti amanye angena ebusuku lizwile indaba kade namangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesitshengisela uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo. Izethi le eyenza isigebhe lembhanu lesingundengunde isenza lezanu kasangene kikho. Okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kikho. Okuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabongarivumi labojob khala labantu be-MRP abangu-9 asangeni kikho. Sesingcelelana sesibatshengisele ukuthi it is yini versus thina sokuqhude manikiniki khathesi.